So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Nemthokazomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomvulo womhlaka 3 kuNhlangula 2019 ngontungamili inkomo endabeni zekuseni namuhla.
Esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas, but labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi.
Ababalisi bathi bayaqala ukukhalala umsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola leMelika.
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlaliseka ngaphakathi kwelizwe, kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ezimela ababalisi ezibalisa e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kanye le-Professional Educators Union of Zimbabwe zithi ababalisi abangamalunga azo bayaqala namuhla ukukhalala umsebenzi bekhala ngeholo abathi liphansi. Inhlanganiso lezi zithi njalo uhulumende kumele abhadale ababalisi ngedola leMelika. Inhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, layo ibithembise ukukhalala umsebenzi namuhla, kodwa isuke yathi isazama ukukhulumisana lohulumende. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uNkosazana Melissa Chingwanangwana, usichazisele okunengi ngokukhalala umsebenzi kwabo.
Ababalisi emaphandleni singathi esikhala kakhulu ngakho ngama-benefits atholwa ngamanye ama-teachers maybe abakuma-urban areas, but labo bayazibekela nje, but thina okwethu ngani kunzima kakhulu ngoba ama-expenses ethu maningi ukwedlula laba abahlala e-town.
Galilayo i-allowance kanje emakhaya?
I-allowance ikhona kodwa incane kakhulu, incane kakhulu.
Selike lazama yini ukukhulumisana lomphathi ntambo wezemfundo lezinye iziphathamandla zikahulumende ezingalinceda?
Ekuqaliseni komnyaka ngoFebruwari sike saba le strike esama-teachers esadonsa for 2 weeks. Kwayenzwa ama-negotiation, then kwathiwa sibuyele emsebenzini kungelanto ephumileyo. Sathenjiswa, kwathiwa imali izakhwezwa. Imali yakhwezwa nge-60 pound. Then after that ama-prices ama-commodities ahle akhwela lawo futhi, so akuzange kube ne-difference. Kwahlalwa phansi sibili, kodwa i-increment esayiphiwayo ayizange itshintshe lutho ngoba yonke into yahle yakhwela emva kwakhonokho.
Abanye ababalisi iwapha amazwi ongathanda ukuba tshiyela wona liqala nje uhlelo lwenu lokukhalala umsebenzi lolo?
Ngingabakhuthaza nje ukuthi sibambane, singadinwa ukube silokhu sicela ukuthi izikhalazo zethu zizwakale. Sibambane, sibonise abakhulu bethu ukuthi imali esiyithola incane. Sibambane, singahambi kusasa, sihlale phansi simelele ukuze ukuthi baza kuthini.
Alesabi nokuthi kungaba lokuhlukuluzwa lokwethuselwa esesike sakubona kuvelela kuhulumende nxa ababalisi kumbe ezinye izisebenzi zakuhulumende nxa zithe zakhalala umsebenzi?
Hayi, asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo siyenza okusemthethweni. Sanika inotice yethu 14 days ukuthi sizabe senza uhlelo lolu. So asiyesabi ngoba yonke into esiyenzayo silandele umthetho.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngomsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ER2s ezansi yamandebeleni. Kusenjalo inhlanganiso emela izisebenzi ezCTU ithi ukuchabalala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Inengi lithukuthele phezu kodaba lokonakala omnotho njalo lithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyazehlulekela njengoka mnumzana Robert Mugabe yena ohluthunelwe intambo zombuso libutho ngo-2017. Sixoxele onobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Abantu bathwele nzima lapha. Akusimangalisi ke thina ukuthi sizabona ukungahlaliseki kuma sectors athize bese sike sakutshe kuqaleni ke ukuthi nxa uhulumende engazange ke ananzelele kumbe aphose ke ilihlo kumbe fake isandla ukuthi aqondise ke ubunzima lobo bevele sikukhangele ukuthi sizabona ke kusiba lokuxokozela not emsebenzini kuphela nje njengoba abantu nje bayazincedisa ezindlini lapha abaningi ziyakwazi ukuthi uZulu kasavukele ekuseni esiye emsebenzini bazincedisa ngokubaza ukuwelda amagetsi lokhu ehambileyo ekuseni akabuyi kutsho ukuthi labo kade bezincedisa ngokutshisa ke insimbi akula mali engenileyo so yibunzima ke esihlangana labo njengezisebenzi ezitshiyeneyo so akusimangalisi ke ukuthi kulokuxokozela ke ukuthi abantu bangatshiya imisebenzi kungaba njalo lokungahlaliseki phakathi kwelizwe akusimangalisi ke lokho sikuchibe kokuhulumende ukuthi ananzelele
engabandezelwa kakhulu izisebenzi zakhe uhulumende umbona ecina evuma yini ukuzihlawula ngedola lemelika
esikwaziyo thina ikuthi esikhathini esedlulileyo uhulumende kazange avume wayebanjwa ngamandla okuthiwo ngabantu wayezevuma ngokuthi yiko okuthiwo ngabantu sikunanzelela ukuthi njengoba abantu beyala imali kumbe emkambo nje ekhona ayisebenzi imali sizabona ke uhulumende la eselandela lokhu okuthiwo umkambo asikhanyelele ukuthi engapho ngokuvuma nje kodwa sikubona ukuthi hayi akala choice uhulumende usizambona esevuma kusikhathi esilandelayo ngokuthi imarket yiyo echoyo ukuthi imali kayisebenzi abaningi bayakwazi ukuthi layo uhulumende ama services akhe amanye usecharge phela ngemali yangaphandle kwelizwe labo abantu abayibamba ke ngabantu abasebenza kuhulumende baza kuzwa njani ukuthi babhadalisa ke emabhoda lapha imali yangaphandle wena bebe sebenikwa ke imali engasebenziyo xa sikhangela ikakhulu ke laba abasebenzela kwele mandebeleni limali ke okuthiwa ngeZimbabwe kumbe imali yini ukuthiwa iRTGS kayisavunywa bazasebenza njani ke laba abantu baza kudlani bazancedakala njani nemuli zabo besebenza kohulumende benikwa naleyo RTGS so amalanga alandelayo akusoze kusimangalisi uhulumende laye esevuma ukuthi hayi iyadingakala imali itholakale ababhadale nge-American dollar.
Alubana umumo uthe waqhubeka unje umnotho uchabalala ngamandla ubona elakusasa leZimbabwe liminjani?
Kuyabangela ke ukuthi kungabi lokuhlalisekana phakathi kwelizwe kungaba nje loku ama-disturbances angaba khona esikhathini esilandelayo nxa kuyikuthi uhulumende kazange akangenele limnyama ke elakusasa nxa sikhangele kanti manga kakuhle kube lobubi ngokuthi abakhokhelayo kungani kababoni njengathi.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi ezCTU. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithe kulechukela elaneleyo elizweni. Ngokunjalo leli phephandaba lithi inhlanganiso yeZimbabwe Sugar Association ithi akumelanga abantu baxokozele bethenga ichukela elinengi. Iphephandaba leHerald lona lithi kube lokuzamazama komhlaba eKariba ngomgqibelo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani kwaba Studio 7, ikhuluma no Vincent Inkala. Siyabonga kakhulu ukuthi sikwazi nathi kuphawula ngezwe lethu kulo msakazo. Hey, siyacela nathi ukuthi mhlambe masingaba nathi sina sisupportaneni thina as amaNdebele. Sikwazi ukuthi sisupportaneni thina sonke sikwazi ukuvotela imthwakazi. So siyacela ukuthi sithole abantu abakuthembakeleyo abazokwazi ukumela izwe labo bangake begijimise imali. Bakhumbula abantu abasiya kulomhlaba ebebulawa kungela sizathu. Siyacela kulokho ukuthi asibambaneni sisupporteni umthwakazi njengabantwana abantwana bendlu nkulu kaMzilikazi. Sikwazi ukuthi nathi sikwazi siphakame njengengane zikaMzilikazi. Sikwazi ukuthi sibone indlela lapho ukuthi sisaphi. Sibone nathi amaNdebele sibe namasithi yethu amasithi alingana nomthwakazi. Kungabi ne-MDC, kungabi nezanu nje kobulawayo. Ibulawa izalo ngalolo hlobo nje ukuthi ibulawe nje kuleya indawo wonke le MDC ingabi khona. Sivuseni yethu party kungabi khona even lona ishona liyi-1. Asisenze lokho asibandluli. Cha, asicelene ukuthi sibe ne-party yethu ngoba ngamashona kodwa aphethewe lapha. Nathi amaNdebele siphathele sibaningabo ukuthi thina siyakwazi ukuthi nathi sibe namasithi azosilwela thina eParliament. Kodwa manje njengamaNdebele asilanto ezosilwela eParliament. Siyacela, siyabonga kakhulu.
Into yawe ukuhlala bebusy bekufana labantu usuku namalanga lalabantu kusa namalanga yiyo into eyenza ukuthi labantu bebhidelele elizweni. Wasidelela kakhulu abantu eZanzibar, wasidelela phela kakhulu and sebebona ukuthi vele into yonke yenziwa yibo edale maphoyisa amasotsha yibo vele asebephethe ilizwe. Yinto eyenza ukuthi ilizwe lingabi linqubekela phambili especially bona laba abephathi bebusayo yibo vele abale corruption eminingi. Too much corruption laba bantu labo and corruption enjalo batshontsha imali okungena ngqondo laba yibo ukuthi akhona batshontsha okungena ngqondo okungela sikolo ongacabangiwe ngoba ngeke betshontshe bonke elizweni. Nalo ke idola leli selibethe lokuyisebenza balitshontsha futhi noba yiphi imali bazotshontsha futhi lisebenze esikhwameni zayo. So vele there is no way ukuthi izibabuzo ukulunga kwayo ukutshintsha kufake abantu abathembekileyo because as long kusasela lapho akuna way forward. Lobo kawule besaqamba amanga besabaleka iqiniso lethi hey kuyalunga kulunga kuphola betshontshe imali. Ayikho lento abantu nje abazitshele nje kwini ukuthi bona sebezobona ngabo. Abantu bakithi siphakathi kobunzima.
Kanjani bonke balaleli bakaStudio 7? Mina ngiseGwanda, ngithanda ukukhuluma ngendaba yokuthathelwa kwabantu impahla zabo eBedi Bridge kuBorder Post. Siyakwazi sonke eZimbabwe ukuthi amaminista ezanu labakhulu bonke bezanu yibo abalezitolo ezinkulu emadorobheni. Kazisela luphi izitolo zabo? Izinto zonke abazithathayo emabhoda lapha sokufanele ziyefakwa ezitolo zithengiswe. Siyawazi busela bezanu, siyabazi busela amaminista ezanu. Izinto lezo ezithathwayo lezo sikhuluma kanje akusuku ngaka ungabonanga izitolo zabo zigcwele. Madoda, okunye kuyasiswabisa abadala bangaka. Hayi, yangekani badala.
Le J kanjani ku Studio 7 bakithi hayi bakinto kaNkulunkulu yangenela kuleli lizwe lokujinje lokubona lokho.
Ngibingelele ku Studio 7 ekuseni ngilalele live talk eizolo lana through efonini ku internet mayelana le memorial service kababudabengwa. Yabona kulalo baba lo kade ubhayara lo kade uyisilima angazi mbe isilima noma uzela izolo noma kunjani umlando wasezimbabwe kawazi izaphu yalilwela ilizwe. So yena uma ekhala ukuthi ayimenzelani lutho izamenzelani ingekho embusweni anti balithatha ilizwe bona nalabo omgabe bathi bona babanyukini leyo yibo kumele ekhulume kanjalo kibo kumele kube yibo ababayenzela something not izaphu izabayenzelani yona ingazange yabasemandleni okubusa. Kaloku umuntu usik kuyagula inhliziyo zibuhlungu lapha thina singamandebele khulumele zibhayara zakho la.
Lebo kanjani basakazi ba Studio 7 lonke lisiphathele uhlelo sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokuliphathisa lokulivusa lingabaphilileyo. Le khuluma lobaba uKhumalo waseBedbridge lapha. Thina lapha eBedbridge sesithwele nzima njengabantu abasebenza kuhulumende sisebenza sihola ibond note. Amashopu wonke sithenga kuwe lapha eBedbridge asalamukeli ibond note. Ungakhangela kakhulu uSpa amashopu la kaRudolph asethengisa ama-products onke ayenziwa lapha eZimbabwe. Like ichukela livela lapha eChirates eZimbabwe selithengiswa nge-R20. Ama-biscuits avela koBulawayo iarinele athengiswa ngama-R5. Kati pho manje sizaphila njani nxa uhulumende egoqe izandla ebona osomabhizinesi besenza intando yabo? Akula muntu oholi US dollar eZimbabwe, akula muntu oholi rand eZimbabwe, kodwa amabhizinesi akhe onke ngingathi phose onke amabhizinesi alapha eBedbridge athengisa nge-US dollar nge-rand. Lapho esethengisa nge-bond i-rate yangkhona hayi.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owako umbiko mlaleli kunombolo zethu ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika selethule umthetho omutsha ozabamba abantu abadinga amavisa okulethekelela ukuthi baveze konke abakuloba eminyakeni emihlanu edluleyo enkundleni zabo zokuxhumana ezifana labo Twitter kanye labo Facebook. Kule bomba ebelithiwe emoteni kwele Syria elidubuke labulala abantu abalitshumi lane izolo njalo lalimaza abedlula amashumi amabili. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwezindaba ezihamba phambili eMelika. Udaba lokutholakala kwemibhobho kalula luqhubeka lusegudwini eMelika kulandela ukubulawa kwabantu abalitshumi lane edolobheni leVirginia Beach ngolwesihlanu. Isiga lesi senziwe ngomunye owesilisa owamane wasukela abantu ayesebenza labo ngombhobho wababulala njalo walimaza abanye. Ukubulawa kwabantu abaningi ngasikhathi sinye ngombhobho yinto esihlala nje isenzakala eMelika. Lanxa abebandla eliphikisayo elamademokrathi besithi imithetho ephathelane lemibhobho kumele iguqulwe ukuze kube nzima ebantwini ukuthi bayithenge, abebandla elibusayo elama-Republicans kabavumelani lakho lokhu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube.
silusizi kakhulu njalo siyabakhalela bonke abatshonileyo enhlakalo leyo yokudubula ne-Virginia Beach. Uyabona mnumzana Nkomo, into ekhona lapha nge-America ngendaba yembobho leyi iyahlupha kakhulu ngoba as long as i-America ikufakile ku-constitution yabo ukuthi khona abantu balelungelo lokuthi bethwale imbobho, kuzaqhubeka abantu lokho bedubulana mahlayana. So njengoba sikubona nje kusala kusenzakale e-America. So into ekhona lapha singathi siyakhangela amanye amazwe, khangela even ilizwe lakithi lenele leZimbabwe linjalo. Uyabona ukuthi into zokuthi khona umuntu uthethe umbhobho uhambe wadubula abanye asonto evamileyo kangako. Imbhobho kuphela lapho siyizwa nxa ikhala kudutshulwa abantu bakithi, bedutshulwa iZANU PF kuphela, i-army leyi bebulala abantu bakithi. Yikho kuphela lapho esizwa khona imbhobho, kuthiwa khona umbhobho usetshenziswa ukuthi ubulala umuntu eZimbabwe. Otherwise kukalutshwana nje ukuthi sizwe kuthiwa umuntu uthethe umbhobho uhambe wangenela abantu wabadubula emsebenzini kumbe esikolo, njengoba sihlala sikubona lapha e-America. Khangela amanye amazwe anjenge-Canada lapha, even khona ngapho kubo-Britain, uyabo, asonto ezivamileyo lezi ukuthi khona uze kuthiwa khona abantu bayadubulana, ngoba imithetho yakhona ayivumi ukuthi umuntu aphume kuba lo mbhobho nje mahlayana. Sakubona kusenzakala lapha e-New Zealand few months ago, ukhona owasuka lo wathatha umbhobho laye wahamba wadubula izizwalwanyane zama-Muslim, wazibulala nje zonke sibili, over 50 people that died. Kodwa sabona ukuthi khona u-Prime Minister we-New Zealand bahle bavuka betshintshile ini imithetho yembhobho, bahle bayekhipha le imbhobho yabo le yebulala abantu kakhulu. Benza imisebenzi etshengisa ukuthi khona into le kayilunganga ukuthi khona abantu bephombe ukuthola imbhobho nje mashana. Kuzaqhubeka lokho kusenzakala e-America eqinisweni, mnumzana Nkomo.
Kambe ngonganani umonakalo obona ulakho ukwenza abantu beMelika baguqule imithetho yabo ephathelane lokuthengwa kwemibhobho?
Uyabona ukuthi e-America uhlupho ukuthi khona ilungelo lokuthi uphathe umbhobho is a constitutional right, unlike amazwe amaningi. So ukuthi khona imbhobho ye-amendment lezi yenziwe lapha e-America, kumele ukuthi kuze kugcine maybe kudutshulwa bona ama-politicians ngokwabo khonapha e-Washington DC, lapha imithetho yakhona ephuma khona. Uyangithola kuhle mnumzana Nkomo, ngoba nxa kuyabe lokho kusenzakala, sikubona kusenzakala kubo Florida nje, la kubo Colorado, la khona phe Virginia, kunje izindawo ezikhatshana kakhulu le Washington DC, ngaphandle kuthi kuze kwenzakale umonakalo wonalo, ngibo bonabo abantu be-Congress sivili kuba affecte ngendlela yokuthi labo bebona ukuthi hayi into yembhobho le kumele ukuthi itshintshwe sivili kakhulu.
Kwezinye izigaba ezifana le-Texas, abantu bayavunyelwa ukuthi bazihambele nje esitaladeni umuntu egaxile i-AK-47. Uthini ngalokho?
Ye, ikho khonokho engujoyo sibili ukuthi ukuthwala umbhobho lapha eMelika kulilungelo labantu okuvele kubhaliwe esisekeleni sombuso we-America. So as long as nje khonokho kungatshintshwanga sibili, kupha amandla kuma-state ukuthi khona ama-state azitsholo wona ukuthi khona ingadlangadla lezi abantu bengazithwala njani. Into embi sibili naleyo ukuthi khona nxa uyabona umuntu nje ezithwalela inkalakatha yengadla kungelangitsho ukuthi umbe kulempi kumbe kulolu tho olukhona nje, uyabona into it's very intimidating, it's in own nature sibili ukuthi angeke siphume ukuhamba sithwele imbhobho nje sonke, phela sesisempini lapho yabo. Impi leyo sibili mnumzana Nkomo, and angikuboni kuyinto elungileyo mina lokho.
Umnumzana Muzobanzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika eVirginia, sixoxela ekhona le eVirginia. Sanibonani, sanibonani, siyanibingelela ekuseni kunje koBulawayo kontuthuzi yathunqa komfazi ushaya indoda. Lingaba livuka njani ePlumtree kutitshi mama kathini makamu wangu. Ingoma emnandi ke leyo isigqibela uhlelo siphiwa yisinazo Cholocho nkayili njani. Enkabazwe kwekwe Harare eSalisbury linjani livuka njani. Sinazo behlabela ke kamnandi lapho sithi amhlophe basanda kwethula ke idlalete labo elesihloko esithi Drums of Matopoza. Ingoma ebikhala ke yiyo ke ngomnini isihloko dlalate ethi Drums of Matopoza. Ayike kwanele kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Ababalisi bathi bayaqala ukhala lomsebenzi namuhla bekhonona ngeholo eliphansi njalo besithi kumele baholiswe ngedola lemelika. Inhlanganiso yezisebenzi ezethithiyo ithi ukonakala komnotho kulakho ukuphehla ukungahlaliseki elizweni. Ayike kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past seven kodwa okwamanje. Kayehlukane asihlanganeni kwezekuseni ikusasa ngu-fast six. Olivalelisayo nguntungamili Nkomo litshone kuhle.